Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Elingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 13 Nhlangula 2022 nguChrist Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukukhethwa kukanduna Fortune Tarumbira ukuba akhokhele idale le Pan African Parliament engancintiswanga kwamukelwe ngabanye, kodwa abanye besithi bekungamelanga akhethwe. Ukuxhasana kwezizalane zomhlubulo weMandebeleni kuqhubekela phambili esinye isakhamuzi eselahlekelwa zinkomo ezingamachumi amabili siphiwe usizo lwezinye njalo inkomo. Izakhamizi zeBhambathi emangweni wePlumtree zihlalela evalweni kulandela ukungenelwa komunye usomabhizimusi izigebengu ebezihlome ngombhobho zamthathela imali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ukukhethwa kukanduna Fortune Tarumbira ukuba akhokhele idale le Pan African Parliament engancintiswanga kwamukelwe ngabanye, kodwa abanye besithi bekungamelanga akhethwe. UTarumbira uthole amavoti alikhulu lamachumi ayisikhombisa, ngiyaxolisa, alikhulu lamachumi ayisithupha lanye 161, kuthi abangamachumi amathathu lanye 31 bayekele ukuvota, abalichumi lanye 11 bakiliza amavoti abo. Ngokwakuqala ukuthi umuntu ovela emhlubulweni wezansi yezwekazi le-Afrika akhethwe ukukhokhela leli dale. Intatheli zindaba e-Studio 7 uThuso Khumalo usethulela lolu daba ese-Pretoria kwele-South Africa.
Induna uTarumbira unqobe kulolu khetho engancintiswa muntu ngemva kokwaliswa ukuncintisa ngomeli wePhalamende ovela eMalawi, ngoba ukukhethwa kwakhe bekungahambelani lalokho kufanele ulandelwe. Esethula inkulumo yakhe kwamukela ukukhethwa kwakhe, induna uTarumbira uthe uza kwenza konke okusemandleni akhe ukubuyisela isizoda sePan African Parliament ibe indawo yokuthuthukisa iAfrika hatshi eyokulwa.
I will promote adherence to the principles of good governance, democracy, human rights, international humanitarian law, peace, stability, and all objectives of the Pan African Parliament. So help me God.
Idale le Pan African Parliament libunjwa izigaba ezinhlanu zamazwe adabuka eMpumalanga, eNtshonalanga, eZansi, enkabazwe lenyakatho. Ngemva kodlakela lokhetho lwanyangenye, i-African Union ilaye ukuthi ukukhethwa kwenkokheli zale parliamente kuza kwenziwa okutshintshanwa phakathi. Njengoba-ke iMpumalanga, iNtshonalanga lenkabazwe yezwekazi bese bevele belitholile ithuba lokufaka umongameli esihlalweni, i-African Union ithe inyakatho lezansi yibo kuphela kufanele ancintise kulolu khetho. Enkulumeni yakhe ukwemukela umkhokheli wale parliamente omutsha, umgcinihlalo wenhlanganiso ye-African Union uMnumzana Musa Faki Mohammed ukhuthaze amalunga ale parliamente ukuthi ekele ukulwa akhuthalele intuthuko ezwekazi.
We are at a turning point in our history, and it is only when we are united in spite of our diversities and different views. Let us not forget to ensure that we can get to the Africa we want.
Iningi labameli balelidala badabuka emazweni asezansi bemukele kakhulu ukukhethwa kukaMnumzana Tarumbira besithi uza kupha lolu luhlu ithuba lokusombulula inhlupho ezibhekane lalo. Ngokwamanje iPan African Parliament ayilawo amandla okwethula imithetho, kodwa isebenza njengomxwayisi we-African Union. Melesulo 7, Johannesburg, South Africa, nginguThuso Khumalo.
Ukuxhasana kwezizalwane zomhlubulo weMandebeleni kuqhubekela phambili esinye isakhamuzi esalahlekelwa zinkomo ezingamachumi amabili nanye siphiwe usizo lwezinye njalo inkomo ngamalimi abadabuka emhlubulweni weMandebeleni. Kunyanga ezimbalwa ezisanda kwedlula, umhlabeleli uSikhosana Buhlungu wancediswa ukwakha umuzi wakhe eNkayi. Kuthi kumaviki asanda kwedlula, umfelokazi kaElvis Nyathi wabulawa kwele South Africa uncedisiwe izizalwane zeMandebeleni ukwakha umuzi wakhe. Sezikwenzile njalo izakhamizi zesigaba seMathembeleland ukuphathisa imuli yakompofu emangweni wenhlekisa eNkayi, yona yalahlekelwa zinkomo. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba eStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Inkomo zakompofu zife ngemva kokuphambanisa komnikazi ozinalise umuthi wokubulala imbovane ecabanga ukuthi uzinalisa umuthi wokwelapha umkhuhlane. Le muli ekade isikhala ezimathonsi ngolahlekelwa kukhulu kangaka namhlanje busisiwe ngesipho senkomo sokusekela ukuvuselela isibaya ebese sivaliwe. Umnumzana Lindani Mpofu ocele usizo kungxoxo ayenzele Studio 7 ngeviki ephelileyo uThabe Umanzi te.
Ngesibongo esikhulu kakhulu kumafamasi athe ancedisa athe sizwa lo mkhosi ongangawona lo asilumela phezulu bezwa ukukhala kwami nanku sebekulethile inkomo ezinhle kakhulu. Ngiyababonga abantu bakamle mo ezifikazi kule nkunzi eyi-1 inkunzi eyi-1 nale then okuningi lo ngamathokazi.
Umpofu uthi ufunde isifundo esikhulu ngokuthi inkomo kumele ziphathwe ngonanzelelo olukhulu.
Ngizwa ukududuzeka kakhulu ngizwa lo umonakalo omkhulu kangaka. So akathesi sebengibonisile bangitshela ukuthi ayinkomo lezi abanike zona. So mina ngiziphathe kuthiyana kulalezi inkomo kade ngilazo. Ngoba kuseyizinkomo zokuthi zibe zidonsa inqola zibe zidonsa amakhulu. So kuzinkomo zokwenza imali, inkomo esezishiyene kalezo. So mina ngiziphathe indlela etshiyeneyo abakhulu lalezi inkomo kade ngilazo.
Umnumzana Chafet Charles Mpofu ngusomabhizimisi abuye abe ngumfuyi omkhulu wenkomo enyama endlovu. Yena ke ngomunye walabo abanikezi abakompofu inkomo emele imuli yakhe.
Awu lami njengomdeni wakompofu ngithe ngibonge kakhulu amafamazi alaba esincedisaneneyo ukuthi siniphe undoda lo wakompofu ngemva kokuba lami sengikuzwe ngotshisa lapho ukuthi undoda lo walahlekelwa zinkomo eziningi kangaka. Kuyabongeka kakhulu lokho okwenzakelekileyo kuwo wonke amafamazi adonethileyo ngithi uNkulunkulu elibusise kakhulu.
Inkomo lezi zinikezwe umdeni wakompofu emkhosini owenzelwe emahofisini awe-veterinary services koBulawayo. Umnumzana Ndaba Ezinhle Mkhwanazi ngu-district veterinary officer uthi abakompofu baphiwe inkomo ezinhle kakhulu.
Inkomo aziphiwe lamntu yinkomo lezi zazisingathi ngumhlobo omngcono ngowe-improved. Ayinkunzi ayizwileyo inkunzi engcono engumhlobo othi inkomo lezi zingasetshenziswa for even ukulima kumbe ukwenzani. Nasilima senza into njengamadonki senza amatractor. Lathi inkomo ibe nokufuya in-terms of what literally zizathengisa.
Umkhwananzi uyaphambili exwayisa abafuyi benkomo.
Thina njengogatsho lwe-veterinary sifuna ukuxwayisa sekuthi abalimi abafuyi bazame ukunanzelela izifuyo zabo. Singafo ukuthenga imithi ebantwini ababathengisayo ezidrijini okwakhulu lisebenzile ogatsha lwe-veterinary. Silandele izixwayiso ezinikwa yithi abe-veterinary ukuthi umuthi ungawusebenzisa for lokhu lowu nalowu usebenze njani. Bapho ukuthenga nje uthatha umuntu ungelaqiniso lakuthi ungawusebenzisa njani.
Ngimele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Izakhamuzi zeBhambathi emangweni weplumtree zithi sezidlela evalweni kulandela ukungenelwa komunye usomabhizimusi izigebengu ebezihlome ngombhobho zamthathela imali engangenkulungwane lenkulungwane zamarandi. Kunakanelwa ukuthi izigebengu lezi zithe zisuka lapho zabalekela kwele Botswana lapho ezibikwa zintshontshe khona ikhombi izolo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesakhamuzi seBhambathi umnumzana Difa Dube.
kulusizi kakhulu kwaNkomo ukubona into embi enje isenzakala phakathi kwesigaba ebekade kwisigaba esithuliyo esingelazwe ingxabangxoza ezinje esesizibona njengakulamalanga. Ukungenelwa kwamnumzana uThalu laphana eBhambazi ukuthi enjalo eyisiphofu engaboni engumuntu bekade ezizamela nje ngeyakho indlela la ukuthi aziphilise kodwa ayengenelwa enjalo eyisiphofu engaboni athathene nje yonke imali yakhe ebekade ezifisela impilo yakhe kubuhlungu kakhulu. Ingakho besifisa ukuthi kakhulu ngalutha ingalo yomthetho phela amapolisa abayisukumele phezulu lento leyo bazama ukuthi babone ukuthi bayenza umsebenzi wabo ngendlela eqondileyo kwenzela ukuthi lezi zigila mkhuba zize zitholakale ngoba labantu abasesigabeni bayehluleka lokuthi bengabalonda ukuthi bakhangele bataba bavela ngaphi ngoba njengoba kungabantu abakhanya behamba bethwele isikhathi.
Uthathelwe malini lubaba?
Imali okathi sibekade vele kube sithi basezongitshela kahle ukuthi i-amount yemali ngabeyithethe ngabe kuyimalini kodwa imali ebekade ibala yimali kathi ngadlula laphana koko 10,000 ngenxa yokuthi njengakhola ukuthi uyabe ungumuntu uyabulo usadobha laphana laphana ludobhe laphana uzama ukuthi ulawo uhlanganise so imali ebekade esaselive la lapho ukuthi ebengabuya ngoba ayithenge ezinye izinto zakazithengisayo kodwa basebemthethela ngaleso sikhathi engathi usanda kukhokha imali zakhe kodwa engakazihlanganisi kahle ukuthi i-amount yakhona bekuyimalini kodwa bathe bazakhangela izincwadi zabo babona ukuthi bengabe kuyimalini.
Kule sehlakalo njalo sekhombi yakwele Botswana entshontshiweyo yatholakala eZimbabwe esigabeni senu khonale ungachasisa ukuthi uhambe njani njalo?
Kukhanya izigila mkhuba lezi kusase izigila mkhuba ezifanayo ngoba nxa bethi bayakhangela bathi ukuthi bathi beqeda ukubambe ukutshontshela umnumzana uThalu imali baqeda lapho bangena elizwe laseBotswana bequba egangeni bafika khona ngale befika basebengena bathatha ilift kwenye ikhombi babuya ekubuyeni kwabo besekhombi khonapho ikhombi isizoba dropa lapho baya khona base befika behijacka lana umlisa lwena wekhumbi lwana eBotswana esigabeni ukuthi kusemayiteng esisemngceleni webhoda khonaphana emayiteng yiko kumthatha lona umlisa lwana bayamchiya yena udriver emlageni egangeni beshiye bomuntu ofela khona ngale baphenduka le khumbi lyana sekusebenza ukuthi baqhube layo bengene la egangeni kuze ukuthi bayiyeqhise bayingenise elizweni lakithi ngapha ebayo lapho egcine ikhumbi leyo efike yabanjwa emfuleni sehlule kuchapha etshebeshebeni njengoba kungasofubha yi-4 yiko abantu bekusele befika bethola kuphelelele ikona lapho ikukuvela kwa yonke information naleyo ukuthi isigemegeme sihlele senzakele ngesifanayo ngoba indlela akhuluma ngayo layo umlisa lomnikazi wekhombi ukhuluma ngokufanayo ukuthi abantu abaphethe ikhombi ngabantu kade bejola umbhobho.
Alo-ke ngumnumzana Difa waJabi Bango Dube isakhamuzi seJutshume duzane leBhambathi ePlumtree. Isikhulumeli samapholisa eMathebeleland South unkosikazi Loveness Mangena utshele iStudio 7 ukuthi ubengakezwa ngesehlakalo lesi ngoba ubengekho emsebenzini.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Okwamanje njengoba ngitshilo sesingena kumaphephandaba, iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilo daba lokuthi eleSouth Africa selithole omunye njalo umuntu olomkhuhlane we-monkeypox. Umuntu lo uhlala eCape Town njalo ubikwa engakaze ephume phandle kwelizwe. Iphephandaba leChronicle lilo daba lokuthi uhulumende useyakhe indawo zokwelapha abalomkhuba wokuthatha izidakamizwa. Leli phephandaba lithi kulabantu abangamakhulu ayisikhombisa 600 asebelatshiwe kulezi ndawo ezakhiweyo ilizwe lonke jikelele. Okwamanje ke sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ngivuka njalo bakithi hayi ngivukile namhla umhla 9 lapha interview uGawule yabe khuma loNtunga uthini uGawule moNtunga embuza ukuthi imali yamafuthi petrol iphe ikhwelile uthi kayikhwelanga ezibakwe kodwa ikhwele indawo zonke. Ngiyafuna ukuthi kwakho Ntunga umbuze ukuthi izikhala ukuthi kulokuze ikhwela kwezinto kuma into ye-Ukraine ma into ye-Ukraine phela into zaasebhisima. Ngiyafuna ukuthi umbuze ukuthi njengoba ilizwe linjalo izinto zikhwela vele zikuzoka ekhaya kuba ngabe ikhona kwimpi ye-Ukraine na ngoba vele akunanto e-right. Umbuze ukuthi njengoba zonke zingekho right i-Ukraine iqaleni ngoba vele into ephindayo igawule vele nangeso. Hhayi mina lubaba lo mina ngazi ukhuluma ebuye ukuthi idwala leZimbabwe liyawenzela ukuthi ngabantu ababhuda ngabe beyenzile ebizini bethengisa imikambo beyithutha izimali kanti labo bantu ababotshwayo njengoba niyakhuluma uyabazi kanti wabe bengababuhi labo bantu abanjalo. Hayi mina lubaba lwayo. Hayi uGawule mina ngazi ukuthi ukhulumani amayikhumuzo zobuhlungu umlothi uyawa uzezisamthanze kuya la bantu ama-opposition parties umuntu kodwa yibo bawusumbu kanti waye bengavuma ukuthi umlothi uyabawuyisayo kanti kanti waye bengafuna ukudlala lamina imihlobo kuphela afana nabelungu labaya ama-opposition parties kuvuka ilizwe bazani webeyalela konapho la bantu ababavotela mina ngazi abantu abanjani mina ngazi ungasebenzisa lethi igama mani kodwa ngazisebenzisa igama lokuthuka lantu abafotela izayo ungcono nje angazi lithi igama libafanele ngoba mina ngazi vele ukuthi uma lokuvotela izayo kuyabe kusithini vele khada uyabona ku-right uyambe bakunikeza imali iphathi yakhona barekhodisa nanto ezalo ngoba abantu bayasokola bakithi. Hayi siyasokola mani, yazi siyasokola, uyazi ubuhlungu mani, yazi ukuphila egangeni ulo muzi kumbuma ungalamuzi unabazali ushiya abazali zona izinto ziyafektha kakhulu mani, yazi ubuhlungu nento eyizalo. Hayi bakithi, hayi uyazi ukuthi isikhathi yazifisa ukuthi umuntu wafake ungcono kulokuphila izimbabwe. Hayi izimbabwe ziyahlupheka bakithi. Hayi awugawule lawo umnanga ngoba sithwasa inzima manje ngapha bayathumba abantu bayachaya abantu abavumela imihlaba ama-ofit abo khoya le makaya bayenza intando yabo. Hayi mina ngazi ufanele kuyezweni eZimbabwe Street kumbe sofanele kujesu sosilamulela kodwa hayi kunzima wakithi. Hayi zani lisibulele Street.
Linjani balalela abahle kustudio 7 lonke ngiyalibingelela abezanu abezaphu abemphakazi abe-CCC bandla elihle kumeleke ibandla elihle CCC yellow movement. Ngithanda ukuthi ngitsho ngestrike lesi esenzakeleyo ukuthi hayi litshayela izandla abafundi bema-universities kodwa lathi-ke siyilahle phansi maticha abangazange behambe kustrike bazali abangazange behambe kustrike ngoba istrike lesi besisinceda kungasenani izanu nangabazikhukhumize bethi abantu abastrikanga inkinga nansi istrike lesi asiyenzi kulizwe elingekho industrialized kodwa nyangakwazi sezinhliziyweni zethu sistrayikile ngobuningi ngoba khayela nini emadorobheni kuhamba abe emsebenzini abalutshwane abantu abaningi ababerumaruma behambahamba ngabantu abangalamsebenzi abangalani so istrike besingasebenzi kodwa lanxa kunjalo ezinhliziyweni zethu zistrikile bengagijimela uyabhala kumaphephandaba bethi abantu abastrikanga abantu balandelile ilizwe abalandelanga ilizwe bebelandele bejabulele ukuhlala emsebenzini bahambile ye ngezinyama kodwa ngezinhliziyo zonke besistrikile ngoba liyasifosa lifaka amabhiza omlilo kuze kungikhumbuze umprofethi webhayibhilini u-Isaya linabantu bezanu u-Isaya uthi yena lithembe amabhiza omlilo izinqola zenzokwethusela abantu abampofu lithembe imbhobho yenu njengoba besekhiphela amabhiza lezinja izanu p f isiyehlulekile since 1980 ababusi bayo sebeze befana loNebukadnezar uNkulunkulu uzondile uNebukadnezar wadla utshani for 7 years izano isinguNebukadnezar ejeziswe nguNkulunkulu uNkulunkulu uyajezisa ababusi sebesidla utshani nxa susidla utshani usuyinyamazana you have entered animalism away from humanity.
Basakazi dabalaleli bestudio 7 ninjani okhulumayo ngufela iqiniso okhulumayo sejohannesburg ekhaba selupane ejabhiwa ekanda.
Yes, sanibonani bakithi, sanibonani mahlaba ezivulo. Abalaleli konke nabasakazi be-Studio 7 mhlaba wonke jikelele. Yeah, okhulumayo lapho bakithi lichakwana elikhulu. eplanti esigabeni sakusiwo ukhanya ncinci. Njengehlala yenza, ngizathanda ukuthi bakuthi ngabe kwenzeka nje, ngabe kwenzeka nke ngibuza, ngibuze le ndoda kumbe lamadoda amabili uthuma nobelieve ugawule yamadoda la ezayo. Lapha umbuzo wami kanje ngizwa uthuma esithi khona sisi umnankabo wathatha over from kumuyi umgabe usenzela ukukhulu kakhulu mpela usekule development enkulu kakhulu so ke angazi maybe bona esayidini labo ngingazi kumbe bashiwe Harare kumbe bashiwe kuphi kumbe bahlalaphi bona ngoba mina ma ngikuyathatha ukubheka kwele kwe ngapha esayidini lethu emathebhelelendi ngiqale nje emgwaqweni imigwaqo ifile ile futhi ngathi kayikho bese ngisiza ezibhedlela akuna next isikolo kuyafadalala yonke into nje amatishara nezisebenzi kagovernment konke abantu bayakhala esimayemaye ngapha langapha basibeka nokuthenga nje idatha nje ukuthi bekhona ukuthi bakhulume nje emafoni nabo so angikwazi ukuthi khona uchaze ukuthini ngoba besebenza abantu even abasebenzelana nohulumende kodwa bayabayanga busumangala umuntu ethi hayi development ikhona mpela kulo kuthuthuka kukhona angazi ukuthi bakhuluma ngaliphi lizwe ande bese nsizwa uthuma ngabe kuthiwa kuya ngiyamphendule impela ukuthi uthina amakhiwa yiwayenza ukuthi idola lasezimbabwe ligugubale life angazi ukuthi ushiwapha amakhiwa lawo ukhuluma ngapha amakhiwa angazi impela ngoba thina sasifilwa ngesikhathi sikhulula izimbabwe we're not fighting about amakhiwa sasilwa nombuso wawo amakhiwa hayi wona amakhiwa so ke lapha mina angazi ukuthi angangiphendula na ukuthi khona iwapi la makhiwa ase wise idola lasesibhabhu ngingajabula kakhulu uma ngabe ngayithola impendulo impela ukuthi amakhiwa lawa mpela iwapi kahle kahle angibonge bantu bakithi amen kuleyo ndawo
Studio 7 livuka njani livuka njani livuka njani hayi siyavuka bakithi hayi siyabonga bakithi indaba yesithwela zona imihla ngemihla likhathala isizizo ziphuma izindlela ezimbi zinjalo hayi siyabonga bakithi kuyezama ukudlulisa ukuthi hayi uhulumeni usiqedile uhulumeni wezandla and enye into emboni zazitshaya insuku ziyahamba esiqeta amabandla la amanye ngakhulumisana la o-3PC ozapho mthwakazi lawa namanye bebehlangane ndawonye bezama ukuthi bekhulumisane ukuthi lizwe liyakhekhe ngoba lokho lokho esiyibhuza lokho ukuthi mina ngibandla lenaleli akulapho esiyakhona ukhethe ungasithola sinjalo akulapho esiyakhona ngoba ngiyazwa mpela amanye amadoda lapha akhuluma mpenhliziyo zokuthi ungathathi nomthwakazi asikhulumi nomthwakazi phambili nomthwakazi hhayi lokho kusisebenzele lokho ukuthi mina lokho enginje lokho engithi phambi ngetembu lami elinje ithi phambi ngetembu lami elinje hambozi kungasisebenzela lapha into kuyafanele abantu siyihlole ukuthi sifanele sihlole ibandla elistrong elingazama ukuthi likhiphe izami nge-3PC i-3PC ibandla elistrong uma sikhuluma iqiniso noma mbani uyazibonela bezana ibhizi ngalo ihlukumeza bona abantu bakhona kakhulu sibakhona abamaye amaphatha abafala umthwala kozapho bahlukunyezwa kodwa kakhulu kakhulu ungazuthanda ukukhangela ngenyanga abantu e-3PC bengahluphekiswa ka-25 maybe abezapho babili abemthwakazi sabe sikhuluma ngokulokhu njalo imigwaqo yayenzwa ngusmith igugudekile ayilungiswa akusebenzi lokhu bathi bezani mamekini kukhangele ukuthi lizwe linjani ungajabuliswa nje ukuthi mbuzoni i-3PC mbuzoni mthwakazi mbuzodani phuma lapho kho into uma ingahamba ayihamba kuhambe loku izani lokhu
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 bakwethu siyacela ukuthi imilayezo yenu ibe mfitshane njalo lingathuki siyabonga kwezemelika ukwethulwa kobufakazi bokuthi oyengumongameli umnumzana Donald Trump waba lesandla emzameni yokugenqula impumela yokhetho kuqhubekele phambili izolo. Omunye wayesebenza ehofisini kaTrump esipha ubufakazi. Unkosikazi Cassidy Hutchinson utshele ikomiti yedalele Senate ecwayisisa lolu daba ukuthi uTrump wayesazi ukuthi abantu abangena ngenkani esigodlweni ukuthi babehlomile ngembhobho. Hutchinson uthi uTrump wazama ukubamba ngamandla umtshayeli wakhe ukuthi amhambise lapho okwakulomsindo khona. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe welemelika umnumzana Busani Ntini.
Ubufakazi esibonile okwalesi sikhathi uyatshengisela kakhulu njalo kuyasekela izinto abantu abezicabanga ukuthi kwakulesandla semfene kulokho okwenzakalayo okwapha abantu isibindi sokuthi behambe bengena eCapital abanye bethwele izikhali. Kuyatshengisela ukuthi kwakuvele kukhona ababekuthembile babesebenza ngemilayezo evela kuTrump. So ayimbona ngani ngobufakazi esibubonayo bungena amalanga lamalanga angaboni okhona osekwafika wafaka umongameli ngithi wayengumongameli uTrump khatshana lokwenzakalayo. Kuyakhanya ukuthi wayelesandla kukho konke akwenzayo. Ngamazwi akhe ayewakhuluma ethi ama-election yatshontshwa njalo kuyakhanya ukuthi wawulama-instructions wayewapha amaqembu athize. So hhayi, ngombono wami ngibona ngani isandla semfene sasikhona njalo ubufakazi esibubonayo bungena amalanga lamalanga bulethwa ngabantu abaningi ababesebenza duzane laye umongameli uTrump. Kuyakhanya ukuthi hhatshi yiyo imfene ngowayo upresident Trump.
Kodwa siyabona ukubana akhona amanye amacala amaninginingi ake etheswa owayengumongameli yena lo uDonald Trump. Akhanya amacala angikhona egcina engaphumeleli ukuthi ahamba njani. Ubona ungani okwakathesi kukhona yini esingabona kusenzakala?
Amakhothi alapha e-USA kwesinye isikhathi kusuka kube lenkinga. Kwesinye isikhathi nxa umuntu elesikhwama njalo elamaloya athize kusuka kube khona abangakwenza ukuthi ama-cases amaningi kugcine sokuseglwa out of court line. Kodwa uma sibheka mina ansomuntu we-legal kodwa ngiku-business side of things, but uma sikhangela amacala asekaba khona abekhangele ngithi kumbe ngithi adeseduzane laye umongameli uTrump, bekungamacala akhangela ama-organization akhe, ama-business akhe, kumbe ngithi i-non-profit yakhe. Ade engekho amacala abhekane laye yena ngokwakhe njengomuntu engu-Donald Trump. So mbona ngani leli icala elikhona khathesi leli likhangele yena ngokwakhe. Kodwa siyazi ukuthi ngenxa yokuthi lokhu kwenziwa ngabemthetho, meaning i-Congress lama-senators awukhangeleyo, kungenzakala ukuthi impumela yakhona kungabi ukuthi uzakuya ejele, kodwa impumela kube ukuthi uzavinjelwa ukuthi azame ukuthi abe ngumongameli phambilini, kumbe ukuthi ayenze ezinye izinto eziza influencer ipolitiki kuleli lizwe.
Hello ke ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazwe welemelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona pha kwelemelika edolobheni leNew York. Isikhathi asavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. ukukhethwa kukanduna Fortune Jarumbira ukuba akhokhele idalele Pan-African Parliament engancintiswanga kwamukelwe ngabanye, kodwa abanye besithi bekungamelanga akhethwe. Ukuxhaswana kwezizalane zomhlobulo weMandebeleni kuqhubekela phambili. Esinye isakhamuzi salahlekelwa zinkomo ezingamashumi amabili lanye, siphiwe ezinye njalo inkomo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.